Salbonani baba kande, salbonani nisho labalaleli bonke. Ye, lami ngiyakuzwa lokho ukuthi kusiyachaya uJulayi uhlelo lolu kumele luqale. Ye, mina nxa ngikubhekile, mina ngithi udaba lolu olweGugurawond bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolu njengoba yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho. Hayi, mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma. Isikhathi sokwesaba siphelile. Abantu bakithi kabahambe bayekhuluma njengoba lo uhulumende esethe bahambe bayekhuluma freely. Kabasukume abantu bakithi ngobunengi bayekhuluma iqiniso. Ukuthi lelo qiniso uzalithini uhulumende? Hayi, ayisiyo ndaba kabani leyo. Mina yiwo umbono wami ukuthi ayiphele lindaba sikwazi ukuthi kanti yena uhulumende uthini ngalindaba. Ngoba nxa sesimtshelile kusho ukuthi sezasitshela phela yena ukuthi uthini ngalindaba. Eyiyona lokhu isihlupha la namhlanje sisehluleka lokulungisa izinhlelo zethu ngenxa yayona lindaba. So ke mina ngithi hayi, abantu bakithi kabasukume bonke. Bahambe bayikhuluma iqiniso.
Abanye bayakhonona bathi bona induna zingabi yizo ezikhokhela lolu hlelo. Wena ubona zingaphatha kuhle na lolu hlelo njengoba sisizwa kuthiwa ezinye induna lazo zathinteka kumbhuqazwe lo. Ngobani kahle kahle ngokubona kwakho abangaqhuba uhlelo lolu kungabanga lokuthandabuza?
Liqiniso lelo ukuthi khona ezinye izinduna zakithi ziqhemile kanti ke ezinye lazo zaphatheka ziphathwa kabi lohlelo lonolu olweGugurawond. Liqiniso lelo. Kodwa induna yithi iyala ilokhu ilamandla ilenhlonipho esizweni. Iyala ilokhu ilenhlonipho esizweni. Esikhulu kakhulu okuyikuthi abantu bakithi kumele njengobana njilo basukume bangasayesabi lutho bahambe ezinduneni zabo bafike bakhulume kwenziwa amarekhodi lawo. Akekho omunye umuntu engumbona ezamela abantu. Into esimbi kakhulu mfowethu ngeyokuthi ama-NGOs lawo seqhemile amaneni. Abantu abaningi sebeqhemile abaneni. Osokusenza ukuthi khona bengasabi ngisho lesisindo kodwa izinduna zakithi mina mbona ziyizo kathesi engathi mina hayi abantu bangakuma nazo basile bakhuluma iqiniso abantu bakithi bangesabi lutho. Iwo umbono wami ngithi mina izinduna kazihambe ziyenza lolu hlelo abantu bakithi bakhululeke bahambe bayekhuluma phambili kwenduna zabo abavele bephila lazo. Ambona.